Tisendaba ku VOA Ndebele.
Alivu kanjani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 uNcwabakazi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuthunjwa lokutshaywa kwabalembono ehlukene likahulumende ikakhulu amalunga e-MDC kuqhubekela phambili.
Afika ngekhaya edinga mina asengiswela okokuqala, aphenduka ngokusuku okulandelayo abethatha uba wami abemthumba amtshaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemtshiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-couch but konke lokhu babemtshaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi uphasho wa.
Amapolisa avimbe okunye njalo ukutshengisela kwe-MDC obekumele kuqhutshelwe eMutare yileli bandla lamhlanje.
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzulukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela namapolisa lamathotha bakhe nabekuthi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwelebhilitane ngolwesibili ngesikhathi inani labesifazane ababulawa ngomkabo emazweni lisiya liqansa.
I-abuse is real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ngabona lengani ngali-understandani emtshadweni, okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthunjwa lokutshaywa kwabalembono ehlukene yeZanu PF ikakhulu amalunga ebandla le-MDC okuqale phambilini kokutshengisela ukungasaphumelelanga ngoba kuvinjiwe kuyaqhubekela phambili. Osekukhanya sobala ukuthi engaswelakala abafuna ukumthumba bayathatha yinqe abamtholileyo bahambe laye bamtshaye bamhlukuluze. Izolo ebusuku abantu abakade bezivale ubuso behlome ngemibhobho bathumbe umlingisi owazakala ngokuthi nguGonyethi uSamantha Kureya eHarare bamtshaya kabuhlungu basebemphosela enkambeni yamapholisa elimele okwesabekayo. UGonyethi uSanda yethula umdlalo okhuluma ngocuku lwamapholisa ngesikhathi sokutshengisela. Kobulawayo ngomvulo bazame ukuthumba umkakhansila wenketha olilunga le-MDC umnumzana Arnold Batsirai ophunyukileyo kodwa esetshayiwe. Kuthi ngelanga linye unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Pasho Raphael Sibanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha we-CIO abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve duzane le-Cowdrey Park emadabukakusa. Umnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ulokhe ecatshile njalo ibandla lakhe lilungiselela uyabika lolu daba emapholiseni.
Bafika bona laba okuthiwa esingathi ngama CIO amapholisa eZanu PF amapholisa awe national security afika ngekhaya edinga mina asengiswela okokuqala, aphenduka ngobusuku obulandelayo abethatha uba wami abemthumba amtshaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemtshiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-couch park. Konke lokhu babemtshaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi uphasho ungaphi.
Usenjani kathesi, njalo udaba lolu lwalubika yini emapholiseni?
Ubaba usengani usesizwa ngcono ngoba wathola usizo kubo dokotela sesincedisa yilokhu zenu sesincediswa yiphat. Udaba besisasendleleni yokuthi sibonte siyelubeka kuhle elokhu zenu emapholiseni.
Lilobufakazi bani njengebandla ngalokhu, njalo labo abanye abathunjwayo bangaphi?
Ubufakazi silabo yikuthi uzananzelela ukuthi into leyi ayiqalanga ukwenzakala kobulawayo. Silama cases amaningi kakhulu awenkokheli zama-youth ebekade zithunjwa, zitshaywa, zisenziwa iloba yini ekuqaliseni kwama demonstrations aqalisela eHarare. So lokho akuzange kusethuse ngesikhathi sokufika sokusenzakala yithi futhi kobulawayo. Sahle savile sabakwazi ukuthi hayi lokho okwenziwayo kwenziwa iZANU-PF ngamapolice eZANU-PF iCIO.
Njengomuntu obedingwa ungaphi kathesi?
Okwakhathesi ineza utshela yona ukuthi lokhu ngidingwa. Ngoba lalaba abathunjwayo kathesi nxa bethunjwa babe babuza bebachaya bebabuza ukuthi kathi uphasho ungani angithi and lokhu ngiseswabela impilo yami ngoba nxa sisiba labantu abalokhu bethunjwa bechaywa bebuzwa ukuthi kathi unobhala wena uphasho ungapi okuthi ukuthi impilo yami ngokwayo isengozi ngisengozini sibili enkulu kakhulukazi ngoba lokhu kubonakala ngokuthunjwa ukuchaya kwabantu okusenziwayo beqhubeka belokhu bebuzwa ukuthi kathi uphasho lo ungani siyathunjwa siyachaywa siyadingwa ngenxa yokuthi isimo sepolitiki kumbe isimo selizwe kasimanga kakuhle so ukuphetha lokucina kokuthi abantu bengathunja bengachaywa bengacathi bengabulawa ukuthi kube lokulungisiswa kwezopolitiki elizweni ama citizens wonke kumbe abahlali beZimbabwe bakwanisa ukuthi bebe lenkululeko yokukhuluma bethole abakudingayo yonke into ilungisiswe ngendlela esikhangela ukuthi ilungisiswe ngayo nxa izinto zilokhu zingana zilungiswa ngayo kwezopolitiki akulanto ehambayo yike ngakutsho.
Alo ke ngumnumzana Phasho Raphael Sibanda unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kubandla leMDC kobulawayo ekhuluma ecingweni le Studio 7 esendaweni engaziwayo ngoba isesabela impilo yakhe. Amapolisa avimbe okunye njalo okutshengisela kwebandla leMDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMtare yileli bandla lamhlanje lisola uhulumende ngendaba ezimbalwa ezigoqela lokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. Ukwalelwa kweleli bandla kutshengisela eMtare kuza ngemva kokuvinjwa kwalo ukuqhuba inhlelo ezifanayo eHarare kobulawayo eGweru kanye lasemaSwingo. Amapolisa ethesa ibandla leMDC lomkhokheli wayo umnumzana Nelson Jamisa icala lokuphehla udlakela elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaJamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kwelo kusegcekeni ukuthi ukhulumende kaMnangagwa wesaba uzilukazi weZimbabwe njalo akala kuzithemba ukuthi yena angenelisa ukubusa ilizwe engasebenzisi udlame njalo lokhu kutshengisa ukuthi kahle kahle esasivele sikutsho embali ukuthi behluleka ukuphumelela ekhethweni kusegcekeni njalo ngokuthi bayakwazi bahlala bethwele imibhobho lezinto.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba ivinjwa yonke imihlangano yenu ngamapolisa?
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzilukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela namapholisa lamasotsha abagcina besithi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo. Siyazi ukuthi phela lanxa kunje siyeza ukuthi bona ubukhokheli bezanu kabuhlalisekanga ngokwesaba bathi bona besaba ukuthi bangabulala nabona bodwa kumbe bangalimaza nabona bodwa. Khonokho kutshengisela ukuthi ilizwe kalikho sekungeke lithole ukuthula ngaphansi kobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Abezanu bona labo khuluma ngabo obathi amapolisa alungile ngokuvimba imihlangano yenu le ngoba injongo yenu yeqiniso yikudala udlakela elizweni.
Udubo olukhona ngelokuthi lamapolisa akawavumi bayakwazi ukuthi amapolisa ayala ukwala lokhu egijimisana labantu yikho sebethatha amasotsha bawagqokise impahla zamapolisa ukuthi bagijimisane labantu. Siyazi ukuthi okwenza ukuthi amapolisa lawa agcine sesithi hayi kasisavumelani lokusetshenziswa ukubulalana nozilukwazi weZimbabwe kuzagcina kufikela semasotsheni akubona ukuthi hayi kawuqondanga ukuthi bahlale begijimisana lozilukazi weZimbabwe.
Kuba sekeli benu ekade bekhangelele ukuba semihlanganweni yonke le lithini kubo?
Sithi kubo bangalahli imbeleko ngokufelwa khona ke sikwenzileyo ukubeka into eqondileyo esikuthisa sibona ukuthi uhulumende wezano umi ngapi njalo angathatha izizathu bani ukuthi alungise udola seZimbabwe ngendlela ukuthi sokukhangelela ukuthi kusiwa phambili kuzahlelo izinhlelo ezihambelana lendlela izano efuna ukuthi ilizwe njalo labantu belizwe leZimbabwe baphatheke ngayo.
Hello ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uphoselane aqatha lomkhokheli womanyano we-European Union umnumzana Timo Olkonen kulandela imbiko ka-Olkonen eyokuthi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo likaZulu. Umnangagwa lo-Olkonen bebesembuthanweni wekhomishini yeZak eHarare. Iphephandaba leChronicle lithi abagadi bekhombi kade isuka edolobheni isiya emganwini babambisane umgulugudu kade ohlome ngombhobho ufuna kubathathela imali konke lekhombi kade beyigadile. Umuntu lo obeyedwa ucathangelwa ukuthi engaba enguye obesethwalise nzima izakhamizi zemalokitshini ngokuzithathela imali lempahla etshiyeneyo ephethe isibhamu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele ngeWhatsApp.
Sanibona bantu beStudio 7, sanibona, sanibingelela, sanibingelela. Yazizwa ukuthi ubuhlunga lento ezwa uhulumeni weZANU-PF, into ezwa uhulumeni weZANU-PF eZimbabwe. Into le ayenzayo ukuthi manje ushayisa abantu ngamaphoyisa, ajike ethi i-G40, uma kuyi-G40 yakhona leyo ababotshwa ngani labo bantu abashaya abantu? Awukhena ukuthi ushaya umuntu ngaleya ndlela angani ubulala inyoka? Hayi, no. Kumele abantu basukume fana nale nto abayenza uKhambarani. Ayikho right anto abayenzile, ayikho right kakhulu. Awukheni ukuthi uhulumeni weZANU-PF anqabele abantu ukuthi ba-strike kanjani manje, ukuthi abantu banelungelo lokustrike, umthethosisekelo uyabavumela ukuthi ba-strike. So manje uhulumeni weZANU-PF mayelokhu esenza izinto ezifana nalezi, ajike atshele abantu ukuthi uzocreate umsebenzi, uzoyicreate kanjani yena esahlukumeza amalungelo abantu. Amaqembu aphikisayo wonke nje kumele ahlangane abe yinto eyi-1, baphikisane nalo uhulumeni kaMnangagwa. Only kuphela iqembu elingekho right iMthokazi Republic. UMthokazi Republic abantu babhizi balwa neZANU-PF, yeMthokazi Republic uphikisana nje no-MDC ukuthi uzonda amashona. Awukheli ukuthi ipolitiki uyifundelephi lo muntu lona? Angayikuthi uyiqembu elisemthethweni esizweni, kumele uvotele wonke umuntu. Uma uzothi uzonda umhlobo othile, shouthi ikhanda lakhe alisebenzi, umqondisi moyo. Ngiyabona
lo mkhankaso wathi sebewubundile laba bantu, liqiniso elimqoso ukuthi hhayi labo yisikwadi nje esikhitshiwe ukuthi siyethusela abantu ngoMnangagwa nangekhabhinethi yakhe, njengobe echilo ethi khona ukuze abantu babone isifundo ngale into. Vele liqiniso, vele legama litsho okuningi ukuthi vele singadlaleli phansi kwabo, bayesisakatshele khona ukuthi vele yisilwane. So indaba le izakwaniswa nguNkulunkulu, akulandaba emhlabeni vele kulanto engaphelile. Njalo kule sigebenge esiphilela choso, sibabonile abantu ababethatha impilo yabantu beyibeka ezandleni, bangaphi manje, bangaphi uSavimbi, bangaphi uGaddafi, bangaphi uBin Laden, bangaphi uSaddam, ababethatha impilo, ababehlela esipilweni sikaNkulunkulu bezeza uNkulunkulu. Lizokuphumela lawe gawule lesikwathi sakho soneso, lizakuphumela lawe one day, lizawuba ngelakho.
Ngiyalibulela mphakazi, ngabe litshona njani? Ngophawunda Sibanda lapha ngaseBusana.
Indaba le enduna Ndiweni kumgceke ukuthi akubanjelweni akuthi ikho lokho akwenzileyo kodwa nizombangaze njalo kumgceke ukuthi yilabana abantu ababezama ukumthumba laphana kwehluleka. So osokwenzakala okuzakwenzakala manje kule two possibilities ezingenzakalayo ukuthi either sesinganozwa kuthiwa usehlile khona ngale jele kumbe kuthiwa uzenze something or else they are going to inject him, bazama injecta ne-something ukuthi lanxa bangamkhipha sezabuye zofela lapha ekhaya. Bebevele bemdinga, so kuyi-advantage vele kade bevele beyifuna ukuyenza kunduna. Njalo lumbuso kamonangagwa okulwa lezi nduna usezinjani bantu intoleka sisuwento entsha, yikho lokho ngalesa nesikhathi se-cookground sasibabona bebulala izinduna bebegamula amakhanda. Ngithi le ngaseGwanda izinduna zaqanyula amakhanda kubeka ikhanda esigodweni umuntu agamule ngihloka, kumbe kuthiwa umntwana amgamule umntwana yale babethatha bomhlwabo emtshengisa umsinzana.
Selibingele lonke-ke basazi be-Studio 7 nabalaleli, siyabonga ngohlelo lwendololo esethulela lona bantu, uhlelo olubaluleke kangaka alisalibonga, luqakatheke kakhulu uhlelo kuwo wonke umuntu. Mina ngilani Johannesburg, ngifuna ukukhuluma ngale ndaba kalowo baba uMatemadanda lo. Hayi, siyamcela lo baba yazi azame ukuhlisa umoya, ahlise umoya bengakhulumi noma yini. Kanti into ezabe bale ukuthi MDC iproteste kuyini, abayivumeli ilokuzeni MDC ngoba ilolamalungelo abantu. Abantu kahle kahle abayezenzela kusini MDC abavumele ihlanga le-MDC kubeke i-demonstrate la. Ngoba izinto elizolazimanga asithandi lathi ukuba sidlala e-South Africa sithimizi imizi yethu sihlala e-South Africa egangeni singahlala isikhathi singaboni ngazithula imisidileke. Siyacela kakhulu, siyamcela kakhulu uMnangagwa. Hayi, uMnangagwa yena ehlathi siyamazi ukuthi umuntu onenhliziyo elikhuni, unenhliziyo elikhuni ubaba lobugebengu phakathi. Bawisayisa iZimbabwe namanje dathi bathi balungisa iZimbabwe i-right since kudala, but manje sebethi bokuthi balungisa balungisa iZimbabwe lokhu khwela phambili siyaphansi, akunamali eZimbabwe, akunamsebenzi, akunakudla, akunafuel, kodwa bathi balungise, balungisana abantu bezanu-PF.
Lami ngisehlelweni ngijoyinile uhlelo lapho uma ngikhangele kustudio lapho eZimbabwe lapho. Mina ngikhuluma ngisendaweni kelele Butswana eHabruni. Uyabona uthiwa ngubani lo wathi bafuka umhlaba iJackson lo athi sepusweni yakamgabe lo. Uyatshabona ukuthi anjabona ukuthi kathesi kunje kathesi kompana. I-ZANU PF la yena lo kade kuZANU yena imali esinye sisithaba la kade khona khonapho wadla bonke labo umnyangako. Yena akakhuluma iqiniso umnyangako la yebotshwe bonke kade besephathini i-ZANU PF bebotshwe bonke umnyangakwa uChenga uJonathan bonke kwayikhenge naleyo yonke lakade kuZANU kumgabe imali bebotshwe yonke. Ngiyabonga.
Lithola njani ngapho ku-Studio 7 nangumamamoyo lapha eGqira? Sina sesidiniwe ngomnangagwa wakhona lo. Ngabe uyachiya ngoba vela kula muntu omthandayo lokho kwaphuma umgabe vela singake sibali ukuthi kulo president eZimbabwe.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo-ke ngamazwi angelani lokwenza le Studio 7. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro weBrazil usethe inhlanganiso ezizimeleyo uzethese icala lokutshisa iganga kulandela imbiko ethi lumnyaka kube le mililo eminingi okungaze kubonakale elizweni leBrazil. Umongameli wele Melika uMnumzana Donald Trump usedale inkulumo kulandela imbiko yakhe ethi abesijuda abavotela ibandla lama-Democrats ngabathengisi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kule Bhilitane ngolwesibili ilanga libalele ngesikhathi nani lezizalwane zeZimbabwe ezesifazane ezihlala emazweni aphetheya zibulawa ngabomgabo. Asizweni okunengi kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekhonale kwele Bhilitane.
Ukubulawa njengenyamazana kukagugu kwethuse izakhamizi zaseGreat Selling eEssex lapho behlala khona lomkakhe. Akwaziwa ukuthi sizathubani embulele. Sixoxele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezethuke kakhulu ngesigaba lesi. Unkosazana Pamela Moyo ngumunye laye owaphosa wabulawa ngumkakhe.
Sithe sesilele busuku ngabana sithatha umqamela esefuna ukungivala ngawo efuna ukungivala umoya. So ngaphangisa ngasengimbona mina. So ngathi nithi ngiyazama ukubaleka kanti vele wayele ngqamu. So wahle wakhopha ingqamu. Wathi uyangigwaza wangigwaza ehlombe. Ngakwanisa ukubaleka ngavula isivalo ngabaleka. Ngahle ngabiza amapholisa akazange angibone ngacatsha. From today ngahle ngathutha leLondon ngahle ngayocatsha la wahle wabanjwa ngamapholisa wayevalelwa. Umtshato wahle waphela. I-abuse it's real especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ungabona lengani ngale understandani emtshatweni okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi kuze kube wrong.
Unkosazana Sikoluhle Shoko uthi indoda oyibone ukuhlukumeza kumele uhle uchithe umtshato khonapho khonapho.
Abantu sicina sikuma relationships alobudlwangudlwangu angelathando phakathi. Ucina ubule ngumuntu. Sesibona kathe sudadewethu lo ofile ebulawa yindoda. Nxa kunzima, nxa ubona ukuthi lokho sokwehlula, ngcono uchiye kulokuthi ufele phakathi.
Umnumzana Dumile uthi abesintwana bayadelela omkabo emazweni.
Ukudelela osokukhona lapho sokusenziwa ngabafazi. Kunzima asihlonipheni bomama asihlonipheni kangitsho ukuthi ngiyakusupporta ukubulawa kwabomama kodwa kasikuvikeleni ngokuhlonipha bomama sizivuthe sibe ngabomama abahloniphayo.
Ukungabi labantu abadala abakhuzayo yikho kwenza abathetheneyo bahlale besilwa. Umnumzana lakhe Moyo uyafakaza.
Mangisizwa abafowethu labodadewethu kuthiwa bayaxabana kwesinye isikhathi baze balimazane. Bekungaba kuhle sibe labantu abadala lapha e-UK kwesinye isikhathi abantu uma belenhlupho libona abantu abadala. Ngiyazi ukuthi abanye babona ama-pastors ema-church kodwa ke kaningi abantu abadala kwesinye isikhathi bayawubona nje umshado ukuthi hayi lo usunzima.
Iningi lamakhosikazi endileyo ahlukunyezwa ngomkabo kakhulu emendweni. Ukwenzela Musa Madondo uthi omama kabangahlali emendweni olobudlwangudlwangu.
Njengabafazi sesihlezi ezindlini. Sihlezi ezindlini ngendaba yokuthi siyesaba ukuthi abantu baza kuthini. Namhlanje sesilokhe silahlekelwa. Sisesaba ukuthi abantu baza kuthini. Sesilokhe sithaywa. Sisesaba ukuthi abantu baza kuthini. Mina ngombono wami mbone ngani sekuyisikhathi sokuthi indaba le ike ihluze njengabafazi. Sike sihlale phansi sibuzane ukuthi kufuze sihlale yini na ngokuthi abantu baza kuthini. Kumbe sekuyisikhathi sokuthi lathi sibone ukuthi okuyabe kungcono yikuphi.
Usikhwica mfundo uArmore Chuma waseUniversity of Essex obesazana kakhulu lomuye ugugu kunye lomkakhe uchaza ukuqakatheka kwesiko lokulaywa kwabathetheneyo nesintu ongatholakaliyo emazweni.
Thina njengama-Africans singabantu labana ukuthi khona siyaba labo anti labo obabakazi abakwanisa ukubana nxa kule problem kuma-relationship bangenele. Akusekho ke lapha England. England lapho sitshelwa nge-counseling. I-counseling it's been proven ukuba into e-cultural. Kithi ku-culture yethu kwakusenziwa ngabo anti. Uthola manje ubone ukuba into encane nje abantu ku-relationship begcina ukuxatshana kugcina sokusibala izingozi ezinjengalezi.
Sebaningi abasifazana abadabuka eZimbabwe ababulawayo ngumkabo kwele Bhilitane. Okunye kusenziwa esikhwele abanye bathi sokulokudelelana. Umkagugu ubotshiwe njalo laye uyisizalwane seZimbabwe owamandla osesibhedlela olindwe ngamapholisa kulandela ukuzama ukuzibulala. Ngimele Studio 7 eLondon igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisa Smanda lokhu sisendabeni zemazweni. Imbiko isanda kuyithola kathesi ikhomba ukubana sewuqhamuke udlakela eSouth Africa emgwaqweni oya eRichard Bay. Imbiko le ithi kulabantu abadriver abachayela izimota ezikhulu amatruck asebebanjiwe, abanye babo bachaywa. Iningi lalabo okuthiwa abachaywa ngabavela kwele Nigeria. Asenelisanga ukuthi sizwe okunengi okwenzakalayo, kodwa sizalipha okunengi la nxa sikuthola. Kodwa ke imbiko esilange ukuthi nxa ungayisuwe weSouth Africa uvela kwamanye amazwe, ungayi endaweni le okuthiwa iRichard Bay. Sikhuluma nje kuyachiswa izimota. Freedom is coming tomorrow. Yeah, inkululeko yeza kusasa. Ingoma kaSarafina. Yeah, umdlalo kaSarafina. Liyawazi ke. Usidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukuthunjwa lokuchaywa kwalembono ehlukenele kahulumende ikakhulu amalunga MDC kuqhubekela phambili. Amapholisa ayavimbe okunye njalo okutshengisela kwe-MDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMutare lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe inkosazana Linda Gugu Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwele Bhilitane ngolwesibili. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Sibaneni njalo isikhathi esinye kusasa kumbe listinte ngo 7 ntambama lamhlanje.